Ngazibona ngingelutho, ngazinikela utshwala, baze bamna lutshwala, baze bamna lutshwala, baze bamna lutshwala, baze bamna lutshwala, baze bamna lutshwala. Asihlangane ematshwaleni, ayihlangane ematshwaleni, ayidibane.
Asihlangane ematshwaleni, ayihlangane.